Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 30 ngompandula 2016 nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kuzwisa ubuhlungu lapho ukuthi umuntu bemthatha bemfake kuma sales, then after that bemuthi ebhadale $18 fine because izolo wafanele ukuthi ube graduation.
Zikhululwe izifundi ezintathu ezibotshwe izolo ngemva kokutshengisela emkhosini wokugcotshwa kwezifundi ezibhutshe izifundo zazo zama-degree ekolishini le-University of Zimbabwe.
Akumniki i-picture enhle ebantwini kumbe emhlabeni, ngoba empilweni faye sikuvumele ukuthi vele nxa uphila abantu aselibonde indlela ezifana nayo, uyabonde indlela ezijeneyo, kodwa kutho ukuthi okufanele nxa omunye ebone ngenye indlela elicabanga uzukhalala ukuthi uye lapho okufanele uye khona, sibone ungathi akukhontanga khona.
Umongameli Robert Mugabe ukhethe ukungayi kwele Botswana lamhla emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lelo lizwe lithole uzibuse. Kuwoza Friday silomfundisi uPastor Jedmos Moyo yena ucula leqembo labanqobi ngegazi lemvana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Zikhululwe izifundi ezintathu ezibotshwe izolo ngemva kokutshengisela zikhonona ngokuswelakala kwemisebenzi emkhosini wokugcotshwa kwezifundi ezibhutshe izifundo zazo ngumongameli Robert Mugabe izolo ekolishini le-University of Zimbabwe. Izifundi lezi zihlawuliswe ifayini yamadola alitshumi umuntu ngamunye. Kubika uMavis Gama.
Abathathu ababotshiweyo laba babalisa uThembi Nkosi Rushwaya, uAlexander Mukamba loTonderai Dombo abalaliswe esitokisini enkambeni yeHarare Central Police Station. Bebesetheswa umlando wokuphazamisa ukuthula igqwetha labo kungumnumzana Gift Mthisi oweZimbabwe Lawyers for Human Rights. Lezi zifundi zizondise umphathintambo wemfundo yaphezulu uProfessor Jonathan Moyo othi ukwenza kwabo ikungahloniphi uMongameli Robert Mugabe. Omunye wezifundi esikolo semfundo yaphezulu e-University of Zimbabwe, uThathenda Chigwada, usole kakhulu inkulumo kaMoyo yokwethusela ukuthi bazothathelwa ama-degree labo abeyise uMugabe.
Hayi, siyamazi uJonathan ukuthi lo vele uyahlanya, uphonga ukubhala izinto vele ezingayenzekayo. Uyayazi ama-degree lawa abantu abafana bebathathe izolo, they are genuine degrees. Kuchiyana ngala ama doctorate 7 ku Grace lobana lobana abantu vele bevele ku ZANPF. Umuntu vele wahamba esikolo for umnyaka ye 3 wabhala ama exams then upasile, then uyezonye umuntu wethe hayi asizobanika ama degree lawo.
Ukuvalelwa kwalezi zifundi enkambeni yamapholisa ubusuku bonke ngemva kwalokho zahlawuliswa ichumi lamadola $10 ngamunye, uChigwada ethi kulihlazo elikhulu.
Kuzwisa ubuhlungu lapho ukuthi umuntu bemthatha bemfake kuma sales, then after that bemuthi ebhadale $18 fine because izolo wafanele ukuthi ube graduation. Thina sithi njengama students it's not going to end lapho, sizoqhubeka phambili. Nga ilizwe lingafuni ukubona izinto zenjengama students.
Ethi okufuqa abasakhulayo njengaye ukuqhubeka betshengisela ukukhonona kwabo kuza ngemva kokunanzelela udubo asebebhekane lalo ngemva kokuphutsha izifundo zemfundo yaphezulu.
After ukuthatha i-degree uyangaphi? Uyabe usendlini, maybe uyabe i-vendor, kathi sebejaya ama-vendors e-town. So ngangithathile i-degree kona ngalo e-university, so ngiyangaphi? Vele uMugabe kumele abekwazi ukuthi thina njengama-students after sichede isikolo we want umsebenzi opromisa ngayo kuma elections ka 2013
abasakhulayo laba bathi kabethuswa yikubotshwa kwabanye babo bezoqhubekela phambili betshengisela ukukhonona kwabo ngendlela ezehlukeneyo zize zifezeke izifiso zabo bekhuthaza umoya ukuba ehlukane labantu abasebenzela ukuthola ama-degree yabo alungisise udaba lwabanikezwa angasi weqiniso atholiswa abezombusazwe ikakhulu inkokheli ye-ZANU-PF egoqela umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe ukhethe ukungayi kweleBotswana lamhlanje emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamachumi amahlanu lelo lizwe lithole uzibuse ngemva kokunxuswa ngumongameli Ian Khama. Ukhama usanda cothoza uMugabe sithi kayehle esihlalweni ngoba eseluphele njalo esehlulekile ukubusa kuhle. Kubika uMartin Gwenya.
Umongameli Mugabe ukhethe ukuthumela obonezwa ubudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Simbarashe Mbengegwi ukuthi amele emkhosini wokunanza ilanga likazibuse eHavroni lamhlanje. Ukhama kade enxuse uMugabe kanye lenye inkokheli emhlubulenwa ngezansi kwezwekazi le-Afrika ukuthi ibe kumcimbicimbi wokunanza iminyaka yamachumi amahlanu eleBotswana lizibusa. Kodwa uMugabe osanda kutshelwa ukuthi kachiye umbuso ngukhama kazihluphanga ngokuya eBotswana ebona kufanele ukuthumela uMbengegwi endaweni yakhe. Iningi belinde ukuthi uMugabe azobhekana mathupha lokhama okokuqala. Lokhu umongameli weBotswana waphambana leningi ngokutshelwa uMugabe ukuthi isikhathi sesichayile. Umnumzana Adens Banda uthi belinde ngamehlo abomvu ubona ukuthi ukufuthelana phakathi kwabakhokheli bobabili kuzahamba njani ngesikhathi bengenela idili likazibuse eHavoroni.
Umgabe uthanda ukuhamba sibili kodwa okathesi inhloni zibe ziziningi ngemva kwengqabano yabo.
Kodwa uThebe kumgceke uthi uMugabe angakhetha ukuhlala ekhaya ngemva kwenkulumo kaKhama ebonakala imiyangisa. Uthi uMugabe ngumuntu othanda ukuhamba kulezi nsuku ngapho ungafiki kwakhe eHavoron kutshengisa ukuthi ucabange kaningi ngodaba lwakhona.
Sibe silinde ukubuya kwakhe kodwa ungasenani ngemva kokuxabana kwakhe lo mongameli uKhama kuyazwisiseka ukungabi khona kwakhe la.
Umnumzana Carlton Tembo uthi bona njengabe iZimbabwe baseBotswana bayasekela amazwi kaKhama ukuthi uMugabe kayehlike esihlalweni njalo akumelanga kube lo ntshintsho kulokhu ngoba kuliqiniso elibabayo.
Well, mina okokuqala ngithanda ukuthi ngibonge u-Ian Khama ngalokho akwenzayo okubani uhlale esikhulumela isikhathi sonke. Nguye yedwa umongameli olesibindi sokubana akhulume atshele umdala uBobo ukubana isikhathi sesitshayile. Lalapha nxa vele kule nkinga u-Ian Khama is the one who always speaks out. Amanye ama-president azithulela nje. Asazi kumbe bayamesaba uMugabe kumbe kutheni asazi. Kodwa u-Ian Khama kusukusela kudala. Even la ngo-2008 kuze kutshontshwe ama-elections. Uyen Khama nguye yedwa amayo phakathi kwesadaki yonke wathi hayi ama-elections la atshontshiwe. Kodwa ngenxa yokuthi waswela i-support isimo saqhubeka sinjalo ekhaya. So ngakhona lokho akukhulumeleyo kathi sokubana umdala isikhathi sesitshayile.
Amazwe amaningi athumele abameli ngaphandle kweSwaziland ebeyimelwe yinkosi uMswati. Bekulabameli njalo abavela eBrithani lapho iBotswana yathatha khona uzibuso ngo-1966. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabulungela eBotswana.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi njalo ongunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association.
Well, esingakuzwe ukuthi kusegcekeni ukuthi empilweni kufanele singawuyilida omnye lomnye umuntu ulelungelo lake lokuthi akhulume kwakucabangayo. Kodwa ukuthi umuntu engakhuluma lokho onongakufuniyo mba ongakucabangiyo mba indlela ongaboni ngayo usesiba necala. Sibona ngathi kuyatshengisa i-maturity. Sabuthe ukuthi lapha njengoba ukhanya upresident uMugabe engasanye ebuswaneni ukuthi uKhama ekhuluma into yena ngathi ahambelani layo. Thina sikutshengisa ukuthi ngumuntu esingathina ala tolerance njalo utshengisa ukuthi as a leader is not mature enough. So ke akumniki i-picture enhle ebantwini kumbe emhlabeni ngoba empilweni fanele sikuvumele ukuthi vele nxa uphila abantu aselibona indlela ezifana nayo yabona indlela ezijeneyo kodwa kuthi ukuthi okufanele nxa omunye ebone ngenye indlela elicabanga uzukhalala ukuthi uye lapho okufaneleuye khona sibone ongathi akuphondanga khonao
bona ubudlelwano bezimbabwe leBotswana ububona njani kakhulu nxa sikhangela ukubana ayisikho kwakuqala lapha umongameli Khama angani ukhulume kubi ngomongameli Mgabe
kanye ngathi ubudlelwane bakhona hhayi abubuhle yilobani okuthiwa kungathi kule nhlabathi phakathi ungananzelela indlela abakhangela ngayo ngakhangela iBotswana upresident uKama ngumuntu okhanya enanzelele efuna ukuhlonipha amalungelo abantu umuntu ohlonipha kulendo zedemokhrasi ngibona ngathi ama-ideologies abo uMgabe lokuKama bathiyene ngabo uMgabe kanye ngathi ufuna i-dictatorship kakhulu so ubudlelwane sozokathi abahambelani ngoba uKama emtshele hhayi bo kumele abantu lokho abakutho balalele but uMgabe kuthathe ngenye indlela so ke lokhu uyatshengisa ubudlelwane bakhe kodwa kumgabe uvele unjalo isikhathi esiningi abantu abangathi bayatshala emcabangweni uzananzela uthini esebenza ungathi bayizida andayishilo tshala
lo ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo iBulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushotwe yi 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com la kufacebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Abinhlanganiso elawula ukusebenza kwabezindaba eVoluntary Media Council of Zimbabwe namhla bethule ugwalo lwembiko emayelana lendaba zokukhonona abazithethayo bengomlamlankunzi phakathi kukaZulu lenhlanganiso ezethula izindaba kanye lemisakazo olwemedia complaints analysis. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli izindaba eRainbow Hotel kobulawayo, umqondisi wenhlelo eVMCZ uNkosikazi Faith Ndlovu uthe bayathokoza ngokuqonga kwenani lezindaba abazixazululayo phakathi kwentatheli izindaba loZulu, ethi lokhu kuveza ukuba uZulu weZimbabwe usesiya esazi amalungelo akhe.
Iziphothi yethu esiyikhiphileyo njenge-Voluntary Media Council of Zimbabwe eyama-complaints kuthiwa yi-media complaints analysis ka-2015 itshengisa ukuthi ama-complaints akhuphukile.
Unkosikazi Ndlovu uthi njengenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba kubapha amadlabuzane okuqhubeka besebenza ngamandla.
Siyathokoza kakhulu ukuthi abasebenza nabo abentatheli izindaba bayabona i-value emsebenzini esiwenzayo. Khuluma kunje singathi ngama-new members abasijoyinileyo ababalisela i-VFM, abalisela futhi lephephandaba elitsha elithiwa yi-12 beam elemasingo. Ngakho imuli ye-VMCZ iqhubeka ikhula.
ULinox Mhlanga intatheli izindaba elodumo uphose elakhe ilizwi ngalolu gwalo.
Izikhalazo zabantu nxa bekhuluma ngendaba itshengisela ukuthi khona okungekhoyo. Nangokubona kwami yi-training, okunye ukuthi umuwo welizwi owenza ukuthi abantu babe lakho ukuthi babhale indaba ezingabeni ezizingancane kumbe kube indaba lezane zokuthi khona umuntu uyathatha nje usengqondo abese kubhala phaa. Abantu bayakubona khonoku nxa bebala indaba lezi bayakubona abakhona njalo.
Umhlanga ugcizelele ethi kuningi okubangela ukuba amacala afike e-VMCZ ande loba nje ezokwethulwa kwemibiko ezweni kusaselokuncindezelwa. Ugwalo lombiko lo owethulwe yi-VMCZ olulwesihloko esithi Media Complaints Analysis luveze ukuba ngomnyaka ka-2015 amacala angamathumi amane lantathu yiwo aphathwe yikomithi ethatha ixazulule amacala, njalo inhlanganiso edinda iphepha ele-Daily News yilo elaba lezikhalazo eziningi ezivela kuZulu. Ezinye njalo ingwalo eziyethulwe yi-VMCZ ngezithi impact of social media or media ethics in Zimbabwe media regulations framework, a comparative analysis, late 2015 annual report promoting media professionalism accountability today and tomorrow. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Ibandla leMDCT lizaqhuba umhlangano omkhulu okunanza ukufikisa kwalo iminyaka elithumi lasikhombisa lisunguliwe enkundleni yeWhite City Stadium koBulawayo kusasa. Ibandla leli lisungulwe ngomnyaka ka-1999 lisayiMDC ebambeneyo ngabantu ababevela kunhlangothi yezitshiyeneyo ezigoqela inhlanganiso yezisebenzi iZCTU abafana lo mnumzana Morgan Tswangirai lo muyi umnumzana Gibson Sibanda. UTswangirai ukhangelelwe ukuba khona emhlanganweni lo kanye lezinye iziphathamandla zebandla lakhe. Sixhume uMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Abednego Bebe.
Amalungiselelo sesizamile njengokwazi ukuthi siphila elizweni elingalalutho, elizwe elingalamali, elingasebenzisi imali yalo, elabantu abehlulekayo ke ukuthi babuse ilizwe. So ngaleso sizathu ke thina sifike hayi asithi thina siyathokozelela, kodwa sithi thina siyakhumbula leli langa ngemva kweminyaka eyi-17. So ke sizabe sikhumbula leli langa ukuthi hayi yikho lapho kwaqala khona indaba eyokuthi abantu beZimbabwe bazame ukuthi bazikhulule ebugqibini abakibo kuzanu-PF. Bazame ukuthi bathole inkululeko abangazange bayiphiwe lapha abathatha khona ilizwe leZimbabwe. So ke siyakukhumbula ke khonokho ebantwini baZimbabwe abaningi abangasoze bafinyelele ukufika ke kulokho kukhumbula eWhite City Stadium. Likhumbuleke lisezindlini ukuthi hayi bo kulo msebenzi omkhulu esingakawuqedi owokuthi sizikhulule embusweni kamkhaya.
Inxa sikhangela iminyaka yonke leyi baba Bebe, omunye engathi sesiside ngempela isikhathi ibandla elisunguliwe kodwa lalamhlanje lokhu lilibandla eliphikisayo, ungathi kuyini eselikufezile kuminyaka yonke le njengebandla?
Okuqakathekileyo ukuthi-ke umhlaba wonke jikelele kakula bandla elifa lali libandla eliphikisayo elahlala isikhatshanyana nje langena embusweni. I-history yakutsho lokho emhlabeni wonke. Wonke amabandla akaphikisana alikho engilaziyo mina elake laphikisa ekuphikisaneni lahluthuna kumbe lathatha umbuso ngaphansi kwesikhathi esingange-10 years. So-ke kutho ukuthi kakumangalisi eZimbabwe, akumangalisi kwi-MDC, kulabanye abangakaboni abangikhona bezabona isintu sithi khona imidlwane kayithululi ngelanga elilodwa. Labo abangakaboni kathatha ukuthi thina esikuliselayo kuyini isikhathi sokuthi ngabone-ke ukwenzela ukuthi sihambe sonke-ke. Njalo futhi thina njengebandla eliphikisayo ayisiwo umsebenzi wethu owokulungisa inhlupho zelizwe, kodwa kuyinjongo yethu ukuthi sikhiphe labo ababonayo singene ngenxa sesinike amandla ngabantu awokuthi sibuse ilizwe lesesizalungisa lokho kona kwenene.
Umnumzana Abednego Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla leMDCT sixoxela ekoBulawayo. Live Talk lamhla sihlaziya ukunanzwa kokubunjwa kwebandla leMDCT okukhona kusasa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Barack Obama uthi abangane bakamuyi umnumzana Shimon Peres yena onke waba inhloko kahulumende wele Israeli kumele balondoloze imizamo yokukhulumisana phakathi kwele Israeli labe siPalestine. Lawa mazwi wethule esililweni sika Perez lamhlanje. UPerez ubhubhe ngolwesithathu ngemva kokutshaywa i-stroke. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele Melika solwethule isixwayiso sokuhamba ngonanzelelo lapho izizalwane zaleli lizwe zisethekelela kwele DRC. Luhle lwalaya imuli zezisebenzi zikahulumende ezikulelo lizwe ukuthi zisuke ngokuphangisa. Lesi sixwayiso sethulwe ngoba kunakanelwa ukuthi kungaqhamuka udlakela esigodlweni se-DRC iKinshasa. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran wathi ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly wathi akumelanga kube lenketabetshabi emazweni njalo lokuchothoza abakholwa okujiyeneyo. Kodwa-ke ele Melika lithi lokhu akwenziwa ngendlela efunakalayo njengoba kulabantu abanjengama-Sunni Muslims labasekela ukholo lwesisufayi isiJuda lesiKristu abathwele nzima kulelo lizwe. Umele ele Melika okhangelane lezokholo umnumzana David Saperstein uthi akulunganga lokhu okwenziwa lilizwe le-Iran. Umnumzana Saperstein uthi abathwele nzima kakhulu kukhanya kuyilabo abomhlobo weBahai. Uthi abantu laba batshaywa okunye okumangalisayo badilizelwe amangcwaba abo njalo kabavunyelwa ukuthi balandele ukholo lwabo. Umnumzana Saperstein uphinde wathi akumelanga abantu abanjengamaBahai bathwalise nzima ngokulandela ukholo lwabo njengoba kuyimfanelo ukuthi ngaba kwenza konke lokhu. Uthi nxa abantu bengalandeli ukholo lwabo kubenza bengabi lesithunzi. Uqhubeke esithi kungeke kwaba lombuso obalulekileyo kwele Iran nxa abantu bethwalise nzima ngezokholo lwabo.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 upogine.
Kuwoza Friday lamhlasi lomfundisi uJedmos Moyo yena ocula leqembu lakhe le abanqobi ngegazi lemvana. Kubika uJoseph Njanji.
Umfundisi uPastor Jedmos Moyo odabuka eGwanda ungene kwezomculo ngemva kokuphutha kwakhe izifundo zokuba ngumfundisi ngomnyaka 2015. Ukucindezela idlalade lakhe lakuqala elibizwa kadunyiswe ngenyanga kanhlolanja lonyaka ihamba ndawonye leqembu liyabanqobi ngegazi lemvana.
Thesengigraduwethile ngoNovemba, thesokusithi-ke February ngasenza ithi hawu umlimi wanginikeza elinye ikhono, ikhono lokucula. So kungaba njani ukuthi kuhle ngikubambanise lokhu iministry yami kuze ngifinyelele abantu abaningi, not only AFM members but some other members as well internationally.
Umoyo ucindezela idlalade lakhe igwabalanda iHouse of Rising Sound esebenza ndawonye loJoe Maseko. Leli dlalade libizwa ngokuthi akadunyiswe lile ngoma eziyi-9 njalo uthi ezinye zakhona uzithethe esihlabelelweni ikanti ezinye uyazibhalela.
Bang,
bang, umfundisi womoya ukuthi ngenyanga kaMfumfu uzakuthulela uzulu idlalade lakhe usemthethweni, njalo uzahle ethathe leli thuba ukubazwise abalandeli bomculo wengoma zokholo iy'ngoma zakhe ezintsha, ngoba idlalade lakhe lesibili lizaphanga lilandele.
Silontsha mhla ka-29 October e-AFM emganwini khona lapha koBulawayo. Kuyabe kuhlangene kulabanye abaculi futhi esibanxusileyo ababe bekhona abaningi kakhulu, more than 7 groups abazobe bekhona. Kuyabe kuyi Saturday 29 October qala ngo-2.
Amanye amalunga eqembu liyabanqobi ngegazi lemvana ngabalisa uJerry Tamlawuzi, uKino Moyo, uKnowledge Masuku, uSikhangezile Moyo kanye loJacqueline Moyo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanjini.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoye zihlobo zami lapho silethulele uhlelo Waza Friday silomfundisi Jadmosi Moyo ehamba leqembu lakhe le abanqobi ngegazi lemvana. Singakehlukanisi kangele ebezihamba phambili. Zikululwe izifundi ezintathu ezibotshwe izolo ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Mugabe emkhosini wokugcotshwa kwezifundi eziphutshe izifundo zama-degree ekolishini le-University of Zimbabwe. Umongameli Mugabe ukhethe ukungayi kweleBotswana lamhlanje emkhosini wokuthakazelela iminyaka engamashumi amahlanu lelo lizwe lithole uzibuse. Olivalelisayo ngutungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.